Mnumzana Clement Vo ufike ngomvulo kuhambo lokwethekelela okwensuku ezilithumi ngenhloso yokuhlolisisa umumo ophathelene lokulondolozwa kwamalungelo oluntu. Lolu hambo ulwenza ngesikhathi eZimbabwe sokuvame izihlakalo zokuthunjwa, ukubotshwa lokutshaywa kwabantu ikakhulu labo abachothozwa uhulumeni. Lanxa uVo engasakhuluma ngalentatha lezindaba ngemva kwalomhlangano, umdenda uthi bamchasisele ukuba uhulumeni usebenza ukumgceke okumenze bamncuse lequla lakhe ukuzozibonela.
Sibe silomhlangano omhle kakhulu lomeli United Nations sikhangele inguquko kwezama elections, umthetho wama elections lokuthi inotho yelizwe singayichuchisa njani. Sikhangele umthetho omtsha okhona kathesi ophedwe iParliament yeZimbabwe, iZimbabwe Development Agency.
Umudenda uqhubekethe uhulumende ophakathi ukuguqula imithetho ukuze ibe ngekhanga abakwamanye amazwe ukuzotshala imali elizweni.
Sizaqeda umthetho lo kwenzela ukuthi abafuna ukuzasivakatshela bafake imali zabo khonapha eZimbabwe kube le nguquko yokuphangisa ukuthi imali lezo zingene masinyane.
Umnumzana Vu ukhangelelwe ukuhlangana labenhlangano ezijeneyo zempilo kuphenyo olukhangele ukuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa kwabantu elizweni. Isiphanamandla senhlanganiso ezilela amalungelo oluntu lezokholo umfundisi Angliston Sibanda uthi uvo kumele alungisise akhulumisane nenhlangano zamacele wonke hatshi icele lilodwa.
Ngokukhangelela kwami sikhangelela ukuthi ke iqiniso lizaphuma, ngoba kulabanengi bethu abajabulela ukuthi iZimbabwe ibe ilokhe ilo isaziwa njengelizwe elilochuku, abajabulela ukuthi kube lama sanctions eZimbabwe, abajabulela ukuthi abantu bahlupheke ngoba bona bafuna ukuthi babuse ngandlela zonke. So ke sikholela ukuthi iqini urapatholo uzanelisa ukuthi angakhulumi labantu bohlangothi olulodwa.
Khona ubhala jikelele ogatsha lwabatsha kubandla le-MDC umnumzana uSalo Siziba uthi uvo kumele aqaphele akutshelwa nguhulumende ngokuthunjwa kwabantu.
Ngokubona kwami eqakathekileyo kubana ke emvoyi ye-United Nations fanele izokhangela ikakhulu indaba yeke yokuthengisela, kodwa singakhangeli ngenxa yethu yokuthengisela leyo asiyonto eqakathekileyo eprojekti, kodwa ukuthi umuntu mayengatshela ngemva kokuthengisela akhona yini amalungelo abantu abayanethengisela okuyiyo ukuthi ayisidumo after freedom of assembly esilungu, ukuthi ngenxa yokuthi abantu bengathengisela balandele ngoba kuyinto ehluphileyo eZimbabwe.
Ukwethelela kukavolu eZimbabwe kwenziwa ngesikhathi odokotela bekhalala umsebenzi njalo bekhonona phezu kokunyamalala komunye wabo uDr Peter Magombeyi onakekelwa ukuba uthunjiwe ngempela viki. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokunyamalala kwamagombeyi. Izolo umphathintambo wezobudlelwano namanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo utshele intatheli izindaba ukuthi umagombeyi angabe ethunjwe ngabantu abahlose ukungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ngimele istudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.